Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani zulukandaba obonga umnomzana Tanonoka Wande obesiphake indaba zesishona ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje ukungahlaliseki kwebandla lezano PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubika sokufike kusibanga esikude
kuyakhangelwa into loku kuyabonakala akusiyo nto emangalisayo akusiyo nto futhi ethusayo ukubana kutholakale iminyela le ukubana kungabe kunabanye abantu abaphakathi kwethu abayenzayo ngathi sihamba labo bona bengahambi lathi
sokusele inyanga ezingedluli eziyisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli
iqembu elibusayo lezano PF liyakhankasa lala aphikisayo ayakhankasa kulula ke eqendini lezano PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa
ukunqoba ukwenze ibandla lesotho elibunjwe lumnyaka kupha ithemba amabandla ezombusazwe asacathulayo.
The sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPST wasn't available into the ballots. And then they voted for this, the second option party that they can vote for.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukungahlaliseki kwebandla lezano PF ngokucabangelana ukuthi kulabanye abasebenzelana lebandla leCCC kubikwa sokufike kusibanga esikude. Ukomisari waleli bandla umnomzana Mike Bima utshele intatheli zindaba ngolwesihlanu ngaphambilini kokuqutshwa komhlangano wokhetho lwamalunga awe-Central Committee olwenziwe ngomgqibelo ukubana kuzalethwa abacwepheshi abazohlolisisa amanye amalunga ebandla leli acathangelwa ukuba alobudlelwano lamalunga ebandla eliphikisayo njalo bengabacuphi. Ugeina Kumete Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma ocubungula ezombusazwe njalo laye osandakhethwa ukuba lilunga leCentral Committee yebandla lezano PF.
Ibandla lethu elezano PF libandla elikhulu kakhulu. Esikuthi ngesiNgisi it's a mass party, okutsho ukuthi kona igoqela abantu bonke nje kungakhathalekile ukubana umuntu uvela ku-background enjani. Ngakho ngaleso sizathu kulula ke kubana sibili sithole imvukuzane ezingangena phakathi kwethu zifune ukubana zisichithize. Kodwa phela njengebandla elibusayo njalo ibandla elivele lihlelekile silakho sibili khona ukuthi nasikunanzelele khona kwana sikucubungule ukuthi sivikele izinto ezinjalo ezingafuna ukwenzakala phakathi kwethu. Siyazi ubana sisuka esigabeni sokuthi bekunomongameli osowasishiya ubaba uMgabe. Sokungena ke umongameli ubaba uNangagwa and kunjalo ke siyakwazi mhlophe lona bekulokho kade sikuthi i-G14 la cost and siyakwazi ubana abanye besibebona ngantu abona sebethethe into leyi kodwa kwasekusehlula okuzatsho ukuthi na vele labo abasuze bahlaliseke njalo abasuze bephoke ukujikela izikhali phansi kuze hala lokho kufuna ubonwa indlela ezingezwa ngazo ukubana into le ingahambi kuhle ingasebenzi kuhle. Kodwa ke njengebandla elibusayo siyazi ubana hhayi kuyakhangelwa into loku kuyabonakala akusiyo nto emangalisayo akusiyo nto futhi ethusayo ukubana kutholakale iminyela le ukubana kungabe kunabanye abantu abaphakathi kwethu abayenzayo ngathi sihamba labo bona bengahambi lathi. Kodwa into esalayo ukuthi kona we have got i-system in place ukuthi kona sizababona sibachaye ngoba iparty yethu is very supreme njalo iyaphambili ngamandla langamandla. Akula muntu ozayivimbela ozama ukuma phambi kwayo ufana nomuntu oma phambi kwesitimela nxa sibuya. Konke sonke siyakwazi ubana kuyini owenzakalayo nxa ungenza into enjalo.
Aloke ngumnumzana Joseph Chuma ilunga lebandla lezano PF osanda kethwa ukuba kudale le Central Committee ubexoxa ecingweni lo Gainer Gumede Saidi esecingweni ebobulawayo. UGainer ubuye waxoxa njalo lomnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Iyangenela ibekilwe amaqanda kulawo mabandla isenzela ukuthi angahlaliseki ahlale ecwabana amanye azayo abuildike amanye baze behlukane abanye besiyale abanye besiyale. Isibonileke ukuthi konke ekwenza kumabandla la aphikisayo namhlanje labo sekuze kwabathola. Okwaboke kubi ngokuthi nxa bethi bakhona abasebenza lamalungu ebandla amabandla aphikisayo bona besithi bayizana uPF yikuthi sebeqonde ugconana nje njengoba kukhanya belomhlangano wabo weCongress kusiya ekupheleni komnyaka. Sebedinga indlela zonke ukuthi labo abakuhlangothi oluthize bagcona abakuhlangothi loluya olungale. Lalo uhlangothi loluya olungale kuzakhomba imini kulaba abangapha. Yikulwa kwabo kwegumeni kwabo bangasukelana lamabandla aphikisayo batenza lokhu lalokhu. Kodwa eqinisweni ukuthi kabavume ukuthi bona bodwa kabasezwanani. Kabezwanani ngoba siyabona empeleni ukuthi ibandla leZANU-PF kancane kancane uthisa kwalo kuyehla ngoba abantu badiniwe ngalo. Siyabezwa labanye bekhuluma kulokhu inkulumo ezithunyelwa kuthiwa ama-audio besole ikakhulu umkhokheli welizwe ongumkhokheli weZANU-PF ukuthi usehlulekile. Ngakho ukuze bavale kwehluleka kwabo sebezagcona wonke umuntu babe sebesithi lo umuntu owenza njalo usebenza labamabandla aphikisayo. Abakho abamabandla aphikisayo abangenele entweni zabo bona bodwa bayalwa kubangwa zona izikhundla njengoba ngishilo le Congress yabo lebuyayo abanye basekela uzibani abanye basekela loyana ababoni ngaso linye entweni le. Ngakho bakhona okumele basuswe yilaba abathi balamandla ngenxa yokuthi kabavumelane labo. Angiwuboni umqondo lo uthi yasebenza. iZANU-PF kayizehlulekele, kayivume ukuthi yehlulekile, ingagcona amabandla aphikisayo. Umthakathi othunqisela usiba lwethendele usegumeni layo iZANU-PF ngokwayo. Sekubangwa ukuthi ubani usikela bani njani.
Aloke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazo ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseGwanda. Sokusele inyanga ezingedlule ezisikhombisa ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli. Udlakela lwezombusazwe lubikwa lalo soluqalile ikakhulu lubhekiswe kuntatheli zindaba. Ngesonto intatheli zindaba iStudio 7 uGodwin Mangudya uchawe ngabasekeli bebandla leZANU-PF eHarare eMbare ngesikhathi besenza ukhetho lokudinga amalunga edalele Central Committee. Ukuthi izolo intatheli zindaba yenhlanganiso ye-Alpha Media uDanmo Mundai ubikwa ihlaselwe ngamapholisa ngesikhathi esenza umsebenzi wakhe lapho kade kulokutshengisela kwabantu abaphila ngokuthengisa ezitaladeni eMbare. Ukuthi esigabeni seMathebeleland South lapho kulokhetho lwama-by-elections amabili ngeviki ezayo e-insiza leMadobo kubikwa udlakela solubhahile. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umkhankaso wokhetho oluzayo.
Amalungiselelo okhetho seqalisile siyabona endaweni ezihlukahlukeneyo imikhankaso siqalisile iqembu elibusayo lezanu PF liyakhankasa lalaphikisayo ayakhankasa kulula ke eqenjini lezanu PF ngokuba kalivinjelwanga yimithetho lamapholisa kodwa nxa bengamaqembu aphikisayo bayavinjelwa sikubonile imihlangano yenhlanganiso ezizimeleyo ingavunyelwa sikubonile njalo imihlangano yamapolitical parties laphikisayo ingavunyelwa endaweni ezihlukahlukeneyo lapha kade befuna ukuthi babambe khona imihlangano abazange bathola imvumo lokho kuqhubeka bevinjelwa kodwa iqembu lezanu PF likhululekile ukampena ukhankasa lapha elifuna khona la amanye amaqembu engavunyelwanga okuza kwenza ukuthi ukhetho lube ngolungakhululekanga.
Siyabona sekuqalise ukuba le ndaba zokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba singakakhangela abantu nje mathupha. Ubona njani wena lokho?
Vele nxa ufuna ukuthi uvimbele abantu ukuthi bakhethe ngendlela ekhululekileyo uvimbela intatheli zindaba uvimbela imisakazo ukuze abantu bangatholi ulwazi ngalokho okuqhubekayo ukubuswa kwabi kwelizwe ukudilika kwezomnotho kuba lula nxa ngabe abemisakazo bengekho ukuthi babone bazise abantu ukuthi utshela abantu lokho okuthiwa yipropaganda into ezalahla abantu into engasoze yenza abantu baye phambili ngempilo zabo ngakho-ke kakumangalisa ukuthi ubone sekuhlukunyezwa intatheli zindaba ziqakathekile kakhulu ekuthini kuhlonitshwa amalungelo abantu kube le democracy ngakho ke emuntwini ongathandi democracy lamalungelo abantu into yokuqala vela ilwisayo zintatheli zindaba lemisakazo.
Manje ngokubona kwakho impumela izahamba njani ukuthi singabona ibandla lezanu PF linqoba njalo na kukhetho?
Akukaveli kahle ukuthi umphumela uzahamba ngayiphi indlela kodwa nxa ukhangela intukuthelo losizi olukhona phakathi kwabantu kuba lula ukucabanga ukuthi angeke bavume ukuthi kuqhubeke khona lokho okukhona bazafisa ukuthi kube lenguquko endleleni ababuswa ngayo ukuze kube lemisebenzi kube lezibhedlela kube lezikolo kube lemigwaqo kube lempilo entsha nje kube lelizwe othi nxa ungena kulo ufica imali ebhenki kube lemali yelizwe esebenza ndlela efaneleyo kuphele zonke lezi zinsizi kodwa phela ukuhlala embusweni kayisilo khetho kuphela sikubonile phambilini iqembu elibusayo lithi lanxa lidliwe okhetheni lidinga indlela zokuhlala ezingekho emthethweni mhlambe izo ezizasetshenziswa kumnyaka ozayo kodwa ke ngokubona kwami abantu ngobuningi bathukuthele kakhulu impilo ephilwe elizweni kabayithandi kodwa kakutsho ukuthi ngiyazi ukuthi umphumela uzaphuma unjani ukuzabonakala khona phambili ngendlela yakhona.
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Ukunqoba ukwenze ibandla leSuthu elabunjwa lumnyaka kuphe ithemba amabandla ezombusazwe yasachathulayo. Umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, utshayele ihlombe abantu bakwelele uSuthu esithi amazwe athi Malawi, Zambia, Lesotho akwenzile, ele Nigeria liyalandela, bese kusiza ele Zimbabwe. Ibandla le-Revolution for Prosperity elakwele Lesotho yilo elinqobe kukhetho olwenziwe ngempelasonto. Uthuso Khumalo usipha loludaba esemaseru eLesotho.
Izinkulungwane zabasekeli bebandla leRevolution for Prosperity bangene emgwaqweni namhlanje betshaya amakhwelo empululu lamahuda bethakazelela kunqoba kwebandla labo ekhethweni. Leli bandla elibunjwe ngombimbitho lonyaka yilo elithole izihlalo zamalunga edali lephalamende eziningi. Inkokheli zaleli bandla sezithembise uZulu weLesotho ukuthi zizasebenza katalala ukuqeda ubuyanga obubhahe ilizwe lonke. Unobhala jikelelwa leli bandla uNkosikazi Nthati Morosi uthi bazadala amathuba emsebenzi bathuthukise umnotho welizwe kanye lokuphucula impilo yabantu ukuze iLesotho iphume eluhlwini lwamazwe alobuyanga obukhulu ku-Afrika jikelele.
We are very excited, we are happy. This is history in Lesotho. We've never seen a party that is formed within such a short time, winning so many constituencies.
Uthi bathokoze kakhulu njengoba kungokwakuqala embalini yeLesotho ukuthi ibandla elitsha linqobe amadala ama vota manenga ngaka abavotelele libandla likhokhelwa ngosomabhizimusi owaziwa kakhulu umnumzana Sam Mathekane bathabe bamanzi ngokunqoba lokho ilunga lalelibandla unkosazana Thato Tinini uthi bakhangelele ukuthi uhulumende webandla le RFP adala amathuba emsebenzini. Uthi bayabonga kakhulu ngaba kwenzelwe ngumveli ngqangi ukuthi umkhokheli walelibandla umnumzana Mathekane kube nguye ozakhokhela eleLesotho. Kodwa akusiyo wonke umuntu othokozileyo empumelelo yalolukhetho. Isiphathamandla sebandla leBasotho Poverty Solution Party umnumzana Lephoto Tamai uthi abasekeli bebandla lakhe abaningi baxotshiwe endaweni zokuvota, abanye betshelwa ukuthi amagama abo awekho kugwalo lwabavoti, kanti abanye bebetshelwa ukuthi vele ibandla lakhe
the sign of my party wasn't available into the ballots, meaning that my DPST wasn't available into the ballots. And then they voted for this, the second option party that they can vote for.
Utendaweni eziningi abasekeli bebandla lakhe bebegcina sebevotela amanye amabandla ngoba ibandla lakhe bengaliboni egwalweni lwabavoti. Kodwa ngesikhulumeli sekomishini ezokhetho umnumzana Toy Hans uthi awusiqiniso ukuthi amaphutha abekhona kulo lukhetho enziwe ngabomo.
We don't take any authority from anybody. We are 100% independent in our decisions and in our operations.
Uthi bazama ngazo zonke indlela ukusebenza ngobuqotho bengathathi hlangothi. Kusenjalo eningi lenhlanganiso ebeziqaphela olukhetho zithi konke kuhambe kahle loba kukhona okuncane okufuze kuqondiswe. ILesotho ngelinye lamazwe alokuyanga kakhulu e-Afrika jikelele. Izakhamizi ziswela izinto ezifana lamanzi, ukudla, imisebenzi lemfundo elohlonze. Kulamabandla ezombusazwe edlula amathuma esithupha over 60 abhalisele ukuncintisa kulolukhetho. Kodwa ke kucine sekuncintisa edlula amathuma amahlanu kuphela over 50 njengoba kube lamanye amabandla enze imanyano ejiyeneyo. Umanyano wamabandla amabili abebusa unqotshiwe kulolukhetho. IZimbabwe ikhangelele ukungena ekhethweni ngomnyaka ozayo, bese kusithi leSouth Africa lona lizangena ngomnyaka olandelayo. Mele Studio 7 eMaseru eLesotho ngoThuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi kulabantu abalithumi ababhubhileyo kungozi yomlilo esigodini. Leli phephandaba lithi intatheli zindaba ezifike izolo ntambama zithole amapholisa edobha izidumbu zabafi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi isiphathamandla sokwemba esigabeni seMashonaland West usibongile Mpindiwa ubotshiwe ngamapholisa aweZak esetheswa amacala ambalwa abalisa elokwaba imigodi ngokungekho emthethweni leminye yokungathembeki icorruption. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiye ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela sengathi uNkulunkulu angaligcina liqhubeke lisethulela indaba ezimnandi. Ngibingelela ibandla engilithandayo, ibandla labantu yellow movement. Ngithi hayi lezwa kathethi ukuthi iCongress yezanu PF sisondela, nti liyakwazi ukuthi ngaleyo Congress bangafaka usuku lokuvota. So nxa bezafaka idate izekhantshe liyakwazi ukuthi yathi yona izayenza 2 days ngemva kokuannounswa idate. So thina sifuni inyoni eziphapha ezisapota zingarejista ngokuvota. Sifuna abalandeli beqiniso ukuziyaba register ukuvota. So vele yikho sikhuthazana ngakho, yikho libona ama leaders ethu ehamba ebhodi ethwala abantu besiya register ukuvota. Asifuni umuntu osapota iTriple C engaregister ukuvota. So likhuthazane ngoba iCongress sifikile, so kungenza beqambe idate yona leyo day. So izekhile sivula 2 days, so liyabona selivalelwa phandle abaningi. So khuthalanani lihambe liyeregister ukuvota. Ngifuna ukuphendula ubhodi lothi yena sisilezana ungazi yabambana uthangirayo wabambana lo mgayi. Kungani ungatshela umqondisi ayibambana lo mgayi? lomnanga kwa ufuna uchamisa imamba na lomnanga kwa yiliphi izwi leZimbabwe lalungayo ngesikhathi uThangira engu prime minister ukhuluma amanga sifuna ukuthi ufuna upresident wethu ukufatshela umqondisi ambe ebamba na lomnanga kwa lokhu ukuthi wena ubususithi khona khona lena lifuna ama councillor nama MP njengoba na vele iningi lene li support umqondisi ka register ngu vota libona ungathiwa ukusupporta ngomlomo yikho ukuvota kanti cha laba abantu beZimbabwe lithi libathembile libona ungani ukhetho ufuna abantu abayi 2000 kumbe 1000 libona nzelela nxa kuthiwa iTriple C uyine ukancela sikhuluma nge 10 to 15000 abantu so nxa likhangele libona ungani MRP yabathola ngathi labo abantu akula councilor ivilo MP elizomthola emathabeleni ndiyukukhuluma nje lokhu libangela abantu umsindo nje lidisturb ukhetho na vela se 2 kivela into ze MRP alike lihlukane le Triple C like lithi nxa likhuluma ku studio 7 lichane le Triple C so ungani thiwa lilomhawu manje akulandeli izoyenza vele ku Triple C ngiyabona
hello hello studio 7 ya indaba siyayizwa indaba ebisele eZimbabwe emuva bangaqamba amanga abantu bezana PF ethi ilizwe libisele emuva indaba zama sanctions ama sanctions la bayathanda ngoba bayenza ngabomo bawona izinto ngabomo ekwazi ukuthi ama sanctions la akaphumi kulapho bona baphila khona besenza i-corruption ilizwe lomnotho omningi lithengisa i-gold i-diamond into eziningi zinalezo bazithengisa ngokungekho emthethweni ngoba safakelwa ama sanctions kodwa bona bayakwazi ukuthi zithengiswa nje zigejwa ziyangaphi njalo sile 15 billion US dollar eyadliwayo kwakhulunywa ngayo eParliament phambi komphakathi abantu beyibukela iZBC TV uObedi Mpofu waphendula yena wathi yena makangakuzwa i-15 billion leyo kulo muntu ongaphendula njalo ayekelwe anti kwakufanele ukuthi ngawabotshwa lo muntu kwatholakala ukuthi leyo 15 billion yakhoningi so yena waphendula wathi makangakuzwa so yikho lapho ubona khona ukuthi ngikhona imali vele bayazidlela ngapha beze bembuluzela abantu ukuthi ngikhona ilizwe libulawa ngama-sanctions bona besidla kodwa abantu eZimbabwe bayahlupheka baphila ngaphandle bayahlukunyezwa ilizwe elinomnotho omkhulu kangaka iZimbabwe irichi kakhulu ukudlula amazwe amaningi ase-Europe but problem ama-leaders angikhona zanu PF siyehlulekile kayihlale phansi dedela abanye bazame kubonakale
bakithi asibonge nje ngendaba elisitholela zona ake ngiphawule bakithi ngiyacela nami ukuthi nje ngifunde nje noma ngelinye ilanga ngakhe into ebuhlungu ukuthi manje sibe nama-recorders abe u-10 kodwa lokhu kungazali siyacela ngele langa fokagande ukusidlale nathi ifowethu sebuthaka ngithi nje eyi bafowethu ngizobuhlungu kakhulu mina ma kusekhona induna sezenze ngathi manje ilizwe ngela futhi abacabanga ukuthi abantu ngababo abangafuni ukuthi abantu babe nentuthuko ngoba zona nakho ziyathuthuka iZANU PF iyabazama bona iyabaholisa iyabayuza ukusebenzisa abazali bethu kuba abazali bethu bengatholi lutho behlupheka bakithi into ezibuhlungu khona manje siyaxosha iSouth Africa abantu abaseSouth Africa noma bakamanye amazwe yibo abaphethe iZimbabwe iZimbabwe ayisolutho ngaphandle kwabantu laba abafohlayo besiyazama imisebenzi kwamanye amazwe kodwa kube khona induna ezithi zona abazali abafostwe bevotele iZANU PF lelo lihlazo kakhulu lezo nduna lezo zizojeziswa uNkulunkulu zinesihluku esikhulu kakhulu nabo sebhuku bakhona labo abantu ababagcwele la ibhola bahluphe kodwa babhizi bafuna ukusetshenziswa iZANU PF babona isimo sinzima laphana kunalutho othi kanjani lizwe lalalizi kodwa ngeke phela bakithi ufost umuntu uthavote iZANU PF yenzani yini esenzela yona ngoba siyahlupheka nakhona egolana sidalanga kathi siyahlupheka kodwa ngenxa yesimo sesibona ingathi ungcono ngapha ngoba ngale kufuzima siyahlupheka ayi into esingayibanga zibuhlungu kakhulu ngiyabonga mfowethu bengifisa ukuchasa okuningi kodwa phela ngoba isikhathi asivumi ngiyabonga
amantshono amantshono wena baba othi abantu bevuma ukuthi badliwe andongezanwa yikho sithi abantu bavume ungathi abantu balandele umuntu erigile egcekeni uzama ukusebenzisa i-legal psychology to say abantu bavume ungavuma umuntu e-Europe ebaleka lesigodo yena mele nike the next guy urelay akula nto enjalo yekela ukungumana ba zifundise ukuthi u-accept ukuthi eZimbabwe akula free and fair thing and even ubani akula muntu ongavuma ukuthi udliwe namatsotsa njengala azalala international uba ufundanga ubuthunyiwe nawe njengogawule labomashabala laba labo zenzomo akula free and fair election akula umuntu ongavuma ukuthi udliwe because sizama ukupleasa wena wena maybe you're getting something from ZANU but we're not getting that ungatshela abantu into engalangqondo enjengaleyo ukuthi wena unti abantu bavuma ukuthi badliwe ulo muntu ongavuma ukuthi udliwe yona izanu yayivuma ukuthi udliwe iyadliwa izindawo yayivume yini qala ukhulume labangina bezanu laba labo ukuthi bavuma ukuthi badliwe ungatsheli wena ukuthi sifume umuntu sikwazi ukuthi umuntu uyarobha ZANU has never won an election from 1980. Irrigging kuphela, and we know that. Maybe when it was early last year, that's why you don't know what is ZANU. ZANU is rigged, and they know when I would deliver rigged. For example, you cannot say, umuntu okwanisa ukukhuluma isikhiwa njengamso uyancedisa ukuvota. Uyancedisa ZANU. How can you help abantu abale 90-something percent literacy rate uyancedisa ukuvota? Lawe uyazitshengisela vele ukuthi usa uthunyiwe njengogawuti.
Sanibonani, sanibonani Studio 7 okhulumayo nguLouis Guduza. Ngiyabonga kakhulu kini indlela Studio 7 elisebenzela ngakhona. Kuyabongeka. Now ngibuya futhi ngibonge ubaba uNdiweni, uChief Ndiweni, uKhayisa Mfoka Khayisa ngendlela okhulume ngakhona ngokunqunywa kwezwe. Ukhulume njengenduna kwabonisa ukuthi abantu balahlekile. Maye sithi yena kufanele kube le-referendum. I-referendum yokhayisa ekhaya abantu ukuthi bayifuna yini kusuke ebantwini bese kusuka lapho kuqonde ngapi bese kuqonda ukuthi abantu basebevumile sikuse kwi-government kamnankagwa. I-government kamnankagwa mayikudisala thina sesiphethe sikuphethe ngezandla sikuphudumiseke kusadaki isadaki ikuse ku-AU i-AU isikusa phezulu kwaziwe ngabantu hhayi umhlahlandlela uhlabe wayihlakaza. Ngiyambonga kakhulu ubaba uNdiweni, hhayi uyakhanya ukuthi induna evuthiweyo iyazi into eyikhulumayo. Yonke into iqalisa from kusabhuku isiya phezulu, ayiqalisi phezulu isiza phansi, iqalisa phansi isiya phezulu. Siyambonga kakhulu labantu nje abamanye abakhulume kabi, lingakhulumi kabi, qalani lizwe induna ukuthi thini. Siyabonga, thank you.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumeleke imilayezo yenu ibe mfitshane, ingaba mide 3 minutes 5 minutes, siyehluleka ukuthi sidlale ibe mnengi. Isiyezwa abanye bayakhala ukuthi siyaphinda imilayezo, hayi ayisiyo njongo yethu yokuthi siphinde imilayezo eminye singayidlali, hayi kuyaba kuliphutha nje okuyaba kwenzakele. Siyazama ukubana sidlale yonke imilayezo yenu, kodwa mningi kakhulu okokuthi sigcina sesikhangela emfitshane, emide siyehluleka ukuthi siyidlale. Kunombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Jabo!
Isikhathi sesesidliwe ngumangoye, isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ukungahlaliseki kwebandla leZANU PF ngokucabangelana ukuthi kulabasebenzelana lebandla le-CCC kubikwa sokufike kusibanga eside. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisayo ukuzwa indaba lilakho kuya ebulenjini ku-www.voandebele.com. Masibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.